ungazama nje eZimbabwe ukuthi ukhulume ngenye indlela ngeopposition uqala laba abalandelayo. Ngiya abantu lifti shwa kobulana seHarare ngithe mangiyireza le ndawo angele yashaba indaba enzima kakhulu ukuthi opposition ikhona. Opposition ikhona yebo, but 6 times the same opposition, although yayitshintsha amagama, ilokhu idliwa izanu kodwa bayilandela abantu. Uthi ungahlwena akuvusweliyanentsha baze bethi ulethelathi wena awubona ukuthi laba yibo baqakathekileyo. Ma ubakuzwa ukuthi kanti ma beqakathekile njengoba sebeluze 6 times mahlanisa sibuyela back la kuthiwa ngirayi kwenziwani ngabo? Bakholisa bazothela ilanga abantu be-opposition. Kule side leyi bekubonayo khonokho eyabochabango isiqalileke yona manje ukube iskima izama ukuthi layo izenzibe relevant. Uhlupho nje ngama-politician abawezombangaze ukuthi bagcina sebekhohlwa sebezenzela kubona. Kodwa ngalesi sikhathi ngathi amafithane ama-opposition akabi le direction oyendlela ekhanya ukuthi bafuna ukwenzani. And njengoba ngithilo laba abanye bavela khashana kulokhu besenza something kodwa kungelanto etshintshayo.
Mfundisi Moyo, singizwile lapha uMnumzana Ndlovu uthinte uMnumzana Chabango sixoxelaye kulo msakazo esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla lezani PF kubunjwe uhulumende womanyano. Uboni kani lokho kungasebenza yini? Sikhangela ukuthi labo bangelinye icela, isikho ukuthi babambene njenge-CCC.
Ya, sisakuzwa laloba nje kuseyiruma kodwa sisakuzwa kusesengamahemuhemu. Sazi ukuthi into ezaphumelela yini kumbe kuphuma kuye kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene. Kodwa thina njengezamabandla lesihlala sikukhuthaza ukuthi ngani abantu bonke nje eZimbabwe jikelele badingana, we sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezopolitics ezigcina zaffecta le economy. Akula umuntu ongakwenza eyedwa, sifisa nje ukuthi ngani abantu bonke nje bayabambana. Kodwa lanxa kuyikubambana ibe iliyana a very inclusive ekhangela umuntu wonke, kungabe lehlekana kuphela ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokucabana okuqhubekela phambili. Sifisa nje ukuthi ngani abantu bayabambana genuinely okugoqela wonke umuntu, ngoba vele leli lizwe alingeke lakhiwe umuntu oyi-1 kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine. Yikho esihlala sikukhulekela lesikukhuthazayo.
Mnumzana Ndlovu, ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi?
Okuqakathekileyo vele elizweni lakuzo zonke izindawo ukuthi abantu bathole ukudla, bathole lamathuba okuthi bazithuthukise. So ama-politicians e-Africa nama-politicians e-Zimbabwe umuntu maye afuna ukuthi acace avele alendlela kuba selfish. So into eyodwa nje engasiza abantu kupolitics, because i-politics ye-Zimbabwe isiza kakhulu ama-politicians. Kodwa i-politics engasiza abantu yiyo leyo ukuthi ama-politicians la abanjwa kochaniswe ngomsila adonse esiya phambili wonke, and khonoko kuza in the form of i-government of national unity. So ingasebenza. Umbuzo engilayo ukuthi bazoyivuma yini bangayimali plate ukuthi basebenzele bona, ngoba kama-politicians e-Zimbabwe avela ayibeki phansi leyo ndaba yokuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza. So sizatholana umuntu ukuthi bamcabange. Uprofessor Jonathan wabade kukhuluma kwenye ilokhu i-platform wathi yena eZimbabwe 75%, you know, I mean scientists and researchers bazokunikeza inhamba, wathi 75% of abantu beZimbabwe are not catered kuma-manifesto ama-politicians. Uma wabala deeply uzakuthola ukuthi abakho. So ibabethe ukuze bathole nje okuncane okuyizibucubuki kungayenziwa i-national unity, kuba lokuthulanyana la bese begijima balungisele abantu abo izinto, bagijime balime, bagijime bathole lokhu lalokhuya. Kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo, asikabiyazi iliyana ngiyokukompromisa, and ifanele ukuthi bekhona makunje, ngoba iyi-opposite yale abathi ukuthela ithebethebe abathi ngeshiwo naye kubila jeje, which eyo vele selfish kakhulu, ngoba ma ethela khona bani ithebethebe yenula bangana aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe labantu abakhe. Kodwa laba abathelela ithebethebe luntu lololo luyilokhuntu lesuka lisiyajayiva kumarali ligqoka ama-t-shirt amahara lilimi lokuze neyabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians. Yebo, ingasebenza kancane noma njengayisiyo e-US idingayo mase sithi sajula mpela kunokulungisayo.